lapha sizama ukulandela nje izicelo zonke ezabekwa phansi ngabamthetho ukuthi nxa udaba lingahamba emakhothini lapha eZimbabwe lehluleke lingalohanjisa njalo emakhothini aphezulu afana nale-High Court nakwi-Supreme Court kwehlulekileyo selithatha indaba yenu liyihambisa kwamanye amakhothi njengaye ekhanyela indaba zalapha e-Afrika. So thina kathesi sibhizi ngokulungisa amaphepha okuthi indaba lesi yeyihambisa khona ngayo ukuthi uhulumende lo okhokhelwa ngumnankagwa naye azimisize njalo asitshele ukuthi kuyini okwenzakalayo ngomuntu lo, ngoba sinxa sikhumbula ngolapha uMthetha Mara ethunjwa umnankagwa wayengu-vice president wakhuluma njalo ngakuphalamenti ukuthi uhulumende uzayenza konke akukwanisayo ukuthi bamdinge bamthole. So sesifuna nje ukumkhumbuza nje ikomiti yakhe leyo ayenzayo ukuthi kathesi nguwe osengu-president. So kulokuthi kulekhu hambisela abantu isithi open for business, akuqale esitshengise nje ukuthembeka kwakho ngokusitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo kuyithangisa mara njalo nxa esaphila ungaphi nxa kokuthi sewafa amathambo akhe lesidumbu sakhe sikuphi.
Libona ngazani lizaphumelela yini kulokho?
Ukuya kukhothi siyophumelela nje, but into esingayaziyo ukuthi ipressure yakhona le izaliyanelisa yini ukuthi uhulumende ukhulukhwelwa ngomnankagwa athole esiphendula. Kodwa nje njengabantu abathaya amacebo wonke asipheleli khonapho, le ingehluleka siyabe sesidlulisela futhi njalo indaba le phambili sikhanyela isicebo esiyabe sisiphiwe yi-regional court yeleyo.
Okulenze ukuthi liyenze khonokho kuyini?
Izikhathi esizitholayo kwabanye abantu abathiyeneyo abahlanganisela ibandla elincane elama-Empires kanye nakuya kulapha kwaleZimbabwe umnyaka ophelileyo singakabi nama ngezikhathi zama-elections, baxwayisa nje ukuthi kumele lilandele indlela zonke ezisemthethweni ezokuthi lithole impendulo ukuthi kuyini okwenzakalayo. So iphiwa nje lesi sicele sasesibona lathi ukuthi kufanele ukuthi silandele ilelo cebo sibone ukuthi kuyini okuzaphuma kulo ndawo.